Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 5 zibandlela 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
I lockdown ase yabona iqalile sibili kuyisiphithiphithi ukungena edolobheni, kodwa mina ngiyihlekile ukungena ngoba amapolisa akhona ahlupha njalo izimoto zakhona aziningi kakhulu.
Bekungelabantu abaningi edolobheni leHarare lapho izakhamizi zaleli dolobho ziqale ukulandela iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus.
Kodwa udubo lube selusiba khona ekutheni kwakhona kuhulumende la kwi-City Council, ngoba abantu kade sebasezindlini bahleza kula manzi. So umkhuhlane wakhona uzaphela njani? Yilo udubo lukhona.
Kobulawayo izakhamizi zikhala ngokuthi imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus iqutshwa ngesandla esilukhuni ngabezomvikela lamapholisa abavimba phose wonke umuntu ukuya enzikini yedolobho lanxa bayabe belezizathu laba bantu. Inani labatholakala belegciwane le-coronavirus eHarare lokhu liqansa kulandela ukutholakala kwabanye abangamakhulu phose amathathu 299 bebanjwe leli gciwane izolo nje kuphela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ngathi kwabantu abangamakhulu edlula amahlanu 564 abahlolwe batholakala bele COVID-19 ngokutshona kwelanga layizolo eHarare kuphela, kufunyenwe abantu abangamakhulu phose amathathu 299 belalo. Kunje sebezinkulungwane phose ezilithumi lasithupha 15,829 asebehlolwe bafunyanwa bele gciwane le-coronavirus. Abasinde kuleli gciwane sebezinkulungwane ezedlula ezilithumi lanye 11,716, kwafa abangamakhulu phose amane 384. Kuzwekazi le-Afrika, i-COVID-19 ihlasele abantu abaphose befike izigidi ezintathu 2.9 million yabulala inkulungwane ezingamachumi edlula ayisithupha 67,928. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi adlula athoba minwe mbili 85.8 million ababanjwe igciwane leli labulala phose izigidi ezimbili 1.9 million. Elemelika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlaselwe yi-coronavirus emhlabeni jikelele asebezigidi ezedlula amachumi amabili 20.8 million. Kwabhubha inkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 353,632. Bekungelabantu abaningi eHarare lapho izakhamizi zaleli dolobho eziqale ukulandela iziqondiso ezintsha zikahulumende ezokwenqabela igciwane le-coronavirus ezikuzinga lesine kumbe level 4 ngesilungu. Uhulumende uthi uthethe leli nyathelo emzameni yokuvimba kumemetheka kwegciwane leli, kodwa abanye besithi lenziwa ngendlela ebandlulula abaswelayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuza ngemva kokuba uZulu elalele isixwayiso sikahulumende sokuba uZulu wonke ahlale emakhaya, njalo kuza ngemva kwesaziso esethulwe ngumphathintambo wezempilakahle engomunye wabasekeli bakamongameli uretired general Constantino Chiwenga ngomgqibelo sokuthi ilizwe selibuyele njalo ekuqiniseni i-lockdown emizameni yokwehlisa amathuba wokumemetheka kwe-COVID-19 elizweni.
People must stay at home, save for buying food and medicine or transporting sick relatives.
Abantu mabahlale emakhaya baphume nje besiyadinga ukudla esitolo lemithi kumbe ukuphelekezela abagulayo esibhedlela okuningi kubekwe kwacaca kule lockdown order. Abaphatheke kumsebenzi wokuthenga lokuthengisa impahla sebemisiwe ngaphandle kwabamankampani amakhulu kanye labezimota ezithwala impahla eqakathekileyo lalezo eziquma elizweni ukuya kwamanye amazwe.
Kodwa isikhulumeli somanyano wenhlanganiso ezisebenzisana loZulu eye Crisis in Zimbabwe Coalition, umnumzana Mavela Sikhumalo, uthi lanxa beyisekela i-COVID-19 lockdown, usola ukubandlululwa kwabaswelayo.
Kodwa sibonanga zathi i-lockdown leyi liqiniso iyenza zathi inika i-advantage kulabo abatholayo kakhulu. Noma bona bavumelwe ukuze bahambe kuma hotela besiyonatha besidla njalo kuma trips abo le ndizamtsina bekhwela behamba. Kodwa abaningi kumbe asingabathi imajority ozulu laba abangatholiyo abakwanisi abangela mali abakwanisi ukuze bayenze lokho
okugcizelelwe ngumnumzana Efincube ingcwethi ebona ngokulwela ilungelo loluntu enhlanganisweni ye-National Consumer Rights Association NACORA.
I-lockdown le ibonakala iqondiswe ebantwini abangazuziyo abayanga, abantu abahluphekayo, abantu abanothileyo abaziphilela kahle kakukho lokukodwa bakuvalelweyo. Ama-aeroplane azaqhubeka esebenza, amabhasi emakhaya avaliwe, ilapho esithenga khona imbhida lezitolo zethu ezincane lezi zivaliwe. Kodwa ke amahotela abevuliwe lamabhawa emahoteleni avuliwe lama-restaurant emahoteleni avuliwe konke nje okuphathelene labanothileyo kusele kusebenza kube sokusithi okwabayanga kwavalwa.
Abamabandla aphikisayo abalisa ele-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora bathi bebengalindele ukuthi uhulumende engaqhuba njalo olunye uhlelo lwe-lockdown kuvalwe amabhizimusi wona abevele esehluleka. Unobhala kwezokukhulumisana loZulu kanye lokusabalaliswa kwemibiko kuleli bandla, umnumzana Witness Dube ulandisa kabanzi ngalokho.
Ngabe uhulumende uke wazama eminye imizamo engayenza ukuthi lawo ma-business asale evulile, kodwa kuxwayisiswe kumbe kunanzelelisiswe ukuthi kungayenziwa mcabango bani ukuthi lokho ukuvula kwama-business kungabi yindlela okungathelelwana ngayo umkhuhlane. Amapholisa ayebenganceda, amasosha khonoko akade kwenza ayebengakhangelisisa sibili ukuthi kufakwe eminye imithetho kuncediswane labantu, mhlawumbe abanye abantu basuke ebantwini kube ngabantu abancedisa amapholisa lamasosha ekuthini kukhangele ukuthi wonke umuntu uyananzelela izixwayiso zawona lombhuqazwe we-COVID.
Kulabo abavunyelwe ukuhamba-hamba besiya emsebenzini abanjengomnumzana Paul Ncube wasemzini weKhuwadzana uthi bewuhanjwa nzima lapha emigwaqweni ukungena enzikini yedolobho leHarare, iningi labantu libuyiselwa muva.
Wathiwa kababuyele until i-lockdown le iphele. Ya kutsho ukuthi ya kunzima sibili ukungena kakhona etown. Ngoba namhla edolobheni iindawo eziningi vele ezinjani zivaliwe, ama-shops amaningi avaliwe, avuliweyo ngamakhulu ama-supermarkets but mostly ama-shops la amancane avaliwe.
Kwasekelwa ngumnumzana Thafazi Wachigandiwa laye othi bekuhanjwa nzima emgwaqweni omkhulu oquma phakathi kwelokitshi le-Warren Park bucwadlana lalapho ahlala khona.
I-lockdown siyabona iqalile sibili kuyisiphithiphithi ukungena edolobheni, kodwa mina ngiyehlulekile ukungena ngoba amapholisa akhona ahlupha njalo izimota zakhona eyi aziningi kakhulu.
Uhulumende uthi ukubone kufanele aqinise iziqondiso lezi ngemva kokunanzelela ukuqonga kwenani lasebehlaselwa lokubulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni, kakhulukazi phakathi kwenyanga ezisukela kulwezi nyakenye kuze kube manje. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Lokhu sikudaba lunye kobulawayo iziqondiso zokuba abantu bahlale emakhaya benganyakazeli enzikini yedolobho zisolwa izakhamizi ezinye ezithi iziqondiso lezi ziqutshwa ngesandla esilukhuni ngabezomvikela lamapholisa abavimba abantu ukuya enzikini yedolobho lanxa kulezi zathu eziqinileyo zokuthi baye khona. uAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
IZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba ikhathazekile ngobhubhano lweCOVID-19 olukhwaze ngolaka umnyaka wonke ka-2020 osokuze kwachaphela kulumnyaka osanda kusungula oka-2021 osokubangele ukuba uhulumende ethule isiqondiso sokuba abantu bahlale emakhaya okwenyanga yonke. Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Khulamuzi Moyo yena ukhala ngodubo lwamanzi ngalesi isikhathi abantu bevalelwe.
Umkhuhlane lo hayi awukho muhle. So i-lockdown le khona kathezi mbona abantu futhi baza cooperate. I-lockdown yaka March last year. So layona le baza cooperate sibili abantu lokuthi bagqoka ama mask kube le social distance. Ikho kuqakathekile ebantwini. Kodwa udubo lube selusiba khona ekutheni kwakhona kuhulumende la u-city council. Ngoba abantu kathezi basezindlini bahleza kula manzi. So umkhuhlane wakhona uzaphila njani? Ilo udubo lukhona.
Osakhulayo uNozipho Moyo uthi lanxa bevumelana le lockdown usola uhulumende akaphathisi abantu.
Siyananzelela i-lockdown esiqalela namhlanje. Siyafuma lokho kwenziwa i-government nxa sikhangela inani labantu esibethola umkhuhlane lo. Kodwa siphinde sizibuze ukuthi uhulumende wenzani. Singasabali ukuvalela abantu ukuthi behambe, ukuthi esize abantu. Ngoba ukuhamba kwabantu yikudinga impilo. Linjengoba sokule lockdown, kuningi esifisa ongabe uhulumende weZimbabwe engakwenza ukubona ukuthi abantu bengaphephelaphi.
Usikhwica mfundo solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital, ngomunye wabasekela ukusungulwa kwale i-lockdown.
Lockdown iqalile namuhla. Kukanya hayi abantu balutshwana abasedrobheni isiminyeminye asikho lamuhla. Siyathaba kakhulu ukuthi i-lockdown le izancedisa ukuthi umkhuhlane egcikwane le coronavirus ungamemetheki kakhulu. Njengoba kathesi ukhanya ulibhubhane elibi elibulala abantu. Yikho asiqiniseleleni silandele imnqumo yona le ekhona e-lockdown ukuze impilo zethu ziqhubekele ziye phambili.
Ilunga leibhethu likaZulu uMnumzana Lungile Nyathi uthi uhulumende kumele atholise abantu ukudla ngoba ku-lockdown yakuqala iningi lapho selabulawa yindlala.
Ja umkhuhlane we-corona lo ukhanya usuqala phansi, khanya ususanda i-lockdown right. But into erongo yi-lockdown ukuthi kuthiwa abantu bevalelwe behlale ezindlini abazakudlani. At least ngayo i-government iyaprovida ukudla welfare ibinceda abantu behlezi cause anima behlezi abasasebenzi abasatholi imali abasatholi kudla. So ngayo i-government at least iyancedisa with something inceda abantu cause last ifezi yakuqala abantu
I-World Health Organization yona layo ikhuphe imibiko ithi iphakathi kokusebenza ukuba kusiyaphela umnyaka ka-2021 kube sekulamajekiseni ayedlula amabhiliyoni amabili ayabe esetholiswe uZulu emazweni asathuthukayo emizameni yokumelana lokumemetheka kwe-COVID-19 emhlabeni jikelele. Bathi okwamanje kulamajekiseni athile agoqela i-AstraZeneca, iFizer, iModerna lamanye aseqalile ukuthengisa leli jekiseni le-COVID-19 vaccine. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kuthi ngakucele labasakhulayo bakhona. Abathi bayasisekela isinqumo esithethwe nguhulumende sokuya kuzinga eliphezulu lokuvinjwa kwelizwe i-level 4 ngesilungu njengendlela yokwenqabela ukumemetheka ugcikwane le-coronavirus. Omunye wabo ngumnumzana Nkosikhona Dibiti yena othi lanxa esamukela isinqumo esithethwe nguhulumende silakho ukuphazamisa impilo zabatsha.
Kulevo ko usikhumbuza ngesikhathi i-corona iqaliswa ngobatsha. Engunanzeleyo ukuthi ngo-December lapha sikhe saba busy kakhulu, sibe sinezihloko zethu, sinemtshado kulandilani. Kodwa konkana sokwenza ukuthi ama-cases e-COVID-19 kube le spike. Lesikhathi sike sadinwa khona ama-mask lokhu, hayi, corona la ijasulukwe kunja. But because of group esidlalo kathi sikuthi khona sizayenza njani impilo isije i-lockdown siqale silumnyaka uqalisa so iningi lethu siyasebenza sizakwenza njani okuyizinto kwakhona
i-level 4 uhlelo lwe-lockdown luzathinta njani impilo zabantu
hayi zabantu khona kunzima because mostly i-hustle entrepreneurship leyane ukuthi we are living from hand to mouth yabo imali adulayo maybe yiyona le esiyisebenzise festive season uthengathenga lokhu la ugijimagijima usenza lokhu but immediately to have a lockdown is that for abantu abatsha it's a tough time for us but esingakwenza ukuthi nje sike sezame that ukuthi sibe innovative but you find that singaba innovative kakhulu imarket yethu siyaqinise siyikhuthile ngoba imarket yethu still believes ukuthi nxa usenza into kumele uyenze lomuntu omaziyo so you can only base on your clientele to say okay I can do this for you the next so and so days and umuntu lisebenze siyaphambili but otherwise it's about relationships now with our customers. Otherwise, new clientele, it's hard. Munda wanna what you're doing online and everyone is known now online by advertisers on Facebook, people in gym lapa. You find so go flat. Everyone is already online, which is a good thing. But the market has to adjust also, or the payment terms have to adjust also. Because kathesi kunzima ukuthi umuntu akubhadale engakubonanga, engakuphanga imali yakho in cash. Ngoba many people now work with US dollars in the exchange rate. So you find that kunzima umuntu ukuthi akubhadale nge US dollar via any means. There is no paper, there is no what. So you have to go into the banking system and do that. Kunzima kakhulu because umuntu abe kuthe ukuthi i product kuthe ulaye. All right, imali yakho ulaye 20 years. Kodwa mina ngise country park. How do you even go there when it's under lockdown?
Umnomzana Nkosi khona DBT ngusomabhizimusi osakhulayo. Onguye njalo owasungula umsakazo we-Community Podium TV. Ubexoxa lo Mike Hobe we-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. UMike uphinde waxoxa lo mnumzana Blessing Phiri usomabhizimusi osakhulayo wenkampani ye-Don Mitero ethengisa impahla etshiyeneyo egoqela amasudu kanye lezicathulo zabesilisa.
Le pandemic le COVID-19 yenze ukuthi amabusinesses ethu abengazathi ayihlanga phansi ukuthengiselana bengahambi ngendlela esasifuna ukuhambe ngayo.
Uhlelo lwe lockdown luphazamise njani indlela ophatha ngayo ibusiness yakho?
Ibusiness lethu lisebenza ngabantu. Sibona ukuthi ukuthengiselana lokuthengisa kwethu bekungayisiko esasikufuna. Ngamanye amalanga zero sales. Isibe lenyanga yonke singathengisanga lutho lokhu kusiphazamise kakhulu njengathi abasakhulayo
nangu 2021 usefikile it's phakathi inside njengosomabhizimusi osakhulayo ufisukubona izinto ezinjani ezilapho ukuthuthukisa ibhizimusi lakho
mbona zathi into esidingayo njengamabhizimusi amancane lusizo from ukhulumeni ukuthi esize lama packages lama stimulus packages ukuthi siphenduke lati back to our feet ukuthi sesiqalisa iproduction so us izo from ukhulumende ukuthi esinike ngveni ama small loans ngveni ama stimulus packages ukuthi siphenduke lathe businessini
umnomzana Blessing Phiri ngusoma business osakhulayo ubeqoqa lo Mike Hobe we Studio 7 ecingweni eseHarare ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafichane
Ukuvota kwabantu mathupha okwe in-person voting kuqalisile namuhla edolobheni leGeorgia kukhetho lweRunoff oluzakhomba ukuthi ibandla elizakhokhela phakathi kwelama-Republicans lelama-Democrats yiliphi kudale le-Senate. Kubikwa zindala zombili kumabandla omabili kulolu khetho olungolwesibili ngoba olwakuqala lubanga lempumela ecacileyo asebevotile ngaphambilini. Bebeyizigidi ezintathu, 3 million, njalo kukhetho olwedluleyo kwavota abayizigidi ezinhlanu. Kukanti, labo abangatholanga ithuba lokuvota balitholile. Umongameli Donald Trump, othi waqilibezelwa kukhetho lokudinga umongameli olusanda ukuqhutshwa. Ukhankasele amalunga ebandla lakhe lama-Republicans, wathi umnumzana Joe Biden, obikwa wanqoba, njalo olindwe ukugcotshwa kunsukana ezilandelayo wasekela abebandla lakhe lama-Democrats. Umanyano we-United Nations uthi uzamanyana labanye abalwela ilungelo loluntu ukuthi kuthunyelwe abantu abazaphathisa wezinye indawo ezimbili eNiger, kulandela ukubulawa kwabantu abalikhulu kulindawo ngempela viki ngabahlamuki.
Ukuqiniswa kweziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kubikwa kuzabangela ukuthi abaphila ngokuzisebenza bathwale nzima ngoba bengasoze bavunyelwe ukwenza umsebenzi kade bewenza okwenyanga eyodwa elandelayo. Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyobulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Mdladlandiweni, uthi impilo isivele yaqala ukuba nzima ngoba iningi ligcine ukusebenza ngempela sonto.
Ya, isimo sinzima for abantu abaningi abasebenzayo. Njengoba sisazi ukuthi abantu abasebenzayo vele abala baphila ngokuthengisa, bethenga ukudla, abala mali esingama-savings kumbe le encane abayibekayo ukuthi nxa sekunzima bathenga ukudla. Ngokunjalo-ke abaningi vele bazingela besidla, or ingathi ngesikhiwa they eat what they hunt. So ngokunjalo-ke kutho ukuthi nxa sokuvalwe ngcika nje emkamba abasebenzela khona, kutho ukuthi iy'ngulo eziningi zizaba senkingeni kumbe ngithi ezisenkingeni vele, njengoba so abantu abaningi bagcina ukuya emkambo. Khonapho sifithi abantu bevela vele kukhefu nje, kade ngala muntu okwaziyo ukuthi kuzavala ilizwe ngci, kusale laba kuthiwa ngama-essential services. But ngomnakano wethu na njengenhlanganiso emelela abantu abazisebenzayo, la malunga ethu sicabanga ukuthi abantu abazisebenzayo njengoba bephethe umkhonomi ngasikhangele imbiko eyavela IMF ukuthi babambe umkhonomi nge-70% ekhulwini. Tshengisela-ke ukuthi ngabantu abamqoka kakhulu, esithi but they are providing an essential service kumbe baletha qakathekileyo kwezomnotho. Ngokunjalo-ke sicabanga ukuthi ngawuhulumende uvumele kumbe ngaba uyavumela, ithiwa lisesekhona, ngabe uyavumela abantu abalamalayisensi bathengise, basebenze belandela izinqumo ezabekwayo zineze ezokuthi kulwisane lomkhuhlane lo we-COVID-19 ukuthi basanitize, bageze izandla, bagqoke ama-mask.
Ingcwethi kwezenotho yelizwe umnumzana Masimba Kutshera uthi ukuvalwa kwelizwe lokhu kuzalethela uzulu udubo ngoba umnotho ubuvele uguqe ngamadolo ilizwe lingakavalwa.
Nxa sikhangele ukuthi i-economy yethu ibiguqe ngamadolo ilizwe lingakavalwa, so khathesi uhulumende esesithi yena ilizwe kalivalwe okwenyanga eyodwa, amabhizinesi amaningi bebelethemba elokuthi bazaqala ukuvuka, bazaqala ukusebenza. So khathesi ngibona njengani kuza letha indubo eziningi kakhulu ebantwini lakho i-economy yethu, ngoba siyabe singela production. Njalo inkangelelo zika baba uMthuli Ncube ezokuthi i-economy iza improve nge 7.5%, sokuyinganekwane lokho.
Lokhu kugcizelelwe ngusomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu othi inyathelo elithethwe nguhulumende ngelocuku.
Okwenziwe nguhulumende wezanu-PF, uhulumende kaMnangagwa, ikuba locuku, ikuba lesihluku ukuthi kuthiwe sokuvalwa ilizwe, sokusiba le-lockdown yesibili ngenxa yokukhwela kwama-cases e-COVID-19. Yebo kambe ama-cases e-COVID-19 ayale khuphuka esiya phezulu, kodwa thina besikhangelele njengezizalwane zeZimbabwe ukuthi-ke bafake ama-measures ayiwa nganqabela kumemetheka komkhuhlane lo, hatshi ukuthi kuvalwe ama-business. Besikhangelele kokuqala ukuthi bavule transport sector, abantu benelisi ukugada bahambe kuhle, ngoba umkhuhlane lo bawuthatha belayinele amabhasi kazupho khabaminyana khona, umkhuhlane lo bawuthatha belayine emabhenki bedinga imali, umkhuhlane lo bawuthatha belayinile ezitolo bethenga. Yikho bese kukhangelela ukuthi uhulumende akulungise khona lokho, ayenqabeli ukuthi umkhuhlane umemetheke usiyaphambili. Ebantwini abazisebenzayo sokunzima kakhulu, kakophileki, sesizathola ukuthi bazabe bephambana ke lomthetho wabantu behamba okungamelanga bahambe, ngoba abantu abaningi ngathi mbe 80% yabantu beZimbabwe bayazisebenza abaningi baphila ngokuthengisa ikho inqaba ngasathengisa ukuthi kuthi kuyakusaphileki abantu bagcina besithi hayi kungcono ukubulawa i-corona kulokubulawa indlala ngoba indlala izabulala bonke labantwana kubona abantwana behlupheka belambile behawula sonto enhle naleyo yikho ke uhulumende sibona ingani uphambanisile khona lapho yebo kambe umkhuhlane uyamemetheka kodwa bekumele adinga izindlela zokuwenqabela lowo mkhuhlane kumbe ngakathi sikhuluma ngama-vaccines ena la kuthiwa asekhona ukuthi ahlolisiswe abonakale ukuthi angasebenza njani ahlolisiswe abonakale ukuthi angangena njani elizweni abantu bakancedwa njani akube le awareness ebantwini ukuthi bazivikele kulolu gubhane hatshi ukuthi abantu-ke bajeziswe ngokuthi bavalelwe ukuthi bangayi emsebenzini bavalelwe ukuthi bangazisebenzi
undiweni uthi bona njengenhlanganiso sebeke baphathisa izakhamizi zakobulawayo ukulwisana lobhubhane lwe-coronavirus
njengenhlanganiso futhi njalo asizange sibange phela umsindo sithi khona thina abantu abavulele kodwa sisukumile futhi njalo sanikeza abantu ama-sanitizers sanikeza abantu ama-hand washing water dispensers okugeza izandla amabhakethi lana sanikeza abantu ama-mask kumamakethi angu-22 khonapha kobulawayo
uhulumende useke waphathisa abaswelayo ekuvalweni kwelizwe okwakuqala lanxa iningi lakhala ngokuthi imali eyayiphiwa uZulu yayincane kakhulu ukungavunyelwa ukuhamba-hamba kwabantu okuqale lamuhla sokumise inhlelo zabezemidlalo bona abahle batshelwa ngabe commission ye sport and recreation commission ukuba akusavunyelwa ukuqoqa lokuphatheka kwezemidlalo kuze kuphele inyanga kazibandlela intathele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usiphalo ludaba ngokugcweleyo
Uchitheke sebugayiwe kwabezemidlalo njengoba inhlanganiso ye-Sport and Recreation Commission ilaye ukuba akumiswe zonke inhlelo zemidlalo ukuze kuphele inyanga kazibandlela. Lokhu kuza ngemva kokuba umphathintambo wogatsha lwezempilakahle uConstantine Chiwenga ethule umbiko wokuba uZulu kumele ahlale ezindlini emsebenzini kuhambe abakuhlangothi eziqakathekileyo kuphela ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Intatheli zindaba yezemidlalo uWashington Sibanda uthi sekungalaluka kungasadlalwanga futhi lalo nyaka.
Ukuvalwa kwezemidlalo kutsho ukubana sesibuyela emuva njalo njengelizwe ngoba ke siyabona umnyaka lo ophelile ka-2020 uphelile kungadlalwanga ezemidlalo ngenxa yokubana ubhubhane lwe-COVID belumemetheka ngesibanga esiphezulu. Ngakho ke besikhangelele ukubana ngomnyaka lo ka-2021 sihle siqalele phezulu kodwa ke siyabona ukubana umkhuhlane lo lokhu umemetheka okuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba bekuhlelwe into eziningi esezizamiswa njalo kubuhlungu kakhulu ukumiswa kwezemidlalo lokho kodwa kuyinto khuthazwayo ngoba kuyingozi lakho ukubana sifake abadlali bethu labalandeli engozini okuthatha lo mkhuhlane
inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ibikhangelele ukuba amaqembu omdlalo wenguqu eqale ukuzilolonga mhlazini kunyanga kazibandlela isifiso sabo singesokuba imidlalo yeligi iqale ngenyanga kamabasa zonke lezo nhlelo zihle zaphenduka yize ikanti ezinye inhlanganiso ebezilenhlelo zemidlalo ngenyanga kazibandlela ngezigonqela abenhlanganiso yeZimbabwe Cricket kanye labe-National Athletics Association of Zimbabwe abomdlalo kakhilikithi bebehlele ukuqhuba umncintiswano we-2020 kusukela mhlazilitshumi lanye ikanti abomdlalo wokugijima bona bebeqoqe ukuqhuba umncintiswano we-League Cup Fun Run mhlazilitshumi ukuthi mhlazilitshumi lesithupha babe lo mncintiswano we-cross country abomdlalo kakhilikithi labomdlalo wokugijima ngabanye abayenelise ukuba le mncintiswano nyakenye ndawonye labomdlalo wokubhukutsha kanye labe-triathlon ngiyimele istudio 7 ngobulawayo ngingujoseph njanji
Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Bekungelabantu abanengi emadolobheni abalisa iHarare lakobulawayo. Kulandela iziqondiso ezintsha zikahulumende ezokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngo-6:30. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.